indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Alamukelayo injabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mabasa 2022 uPresident Jeremiah endaweni zethu namhlanje
Impact lisisiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo bese zihlala ku-impact besivuma ukuthi lathi basifakele ku-impact sibese sisiyazithathela i-cash njalo ama-charges angkhona aphansi bekungasikhami kakhulu
inkampani yesimbisa Brands Limited yethule umbiko isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukuba imali ebesezikhwameni zabo ze-impact ukuthi isikhathi sisesekhona sokuthi yenelise ukuzikhipha
lolu hlelo luqalise mhlaka 21 April 2022 luzaqhuba kuze kuyefika umhlaka 30 April 2022 kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo
abo uhlangothi lukahulumende olwezimbabwe statistics agency SIMSTATS basungule uhlelo lwabo lokubala abantu elizweni olwesimsas yintengo yesinkwa ezimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili emelika namhlanje zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Kampani yesindisa Brands Limited yethule umbiko isipha isiqiniseko kulabo abasebenzisa uhlelo lwabo lwemali ukubana imali ebezisezikhwameni zabo ze-impact ukuthi isikhathi sisesekhona sokuthi benelise ukuzikhipha ngasikhathi sinye bathi basakhulumisana lohulumende ukuba bathole indlela zokulungisisa lolu daba ngokuphangisa ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe limise abakumsebenzi wemali abathathu lisithi ngoba ephule umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu sekuzadala ukuthi amakampani akulumsebenzi amaningi ahlehlele emuva lanxa kungaba lenzuzo engcono kulibhizimusi. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho Uthi inyathela elithethwe yi-RBZ lizadala inkinga eziningi kwabakulumsebenzi kumbe abafisa ukungena kuwo.
So ukubotshwa lokuvalwa osokwenziwe i-Metbank damages i-reputation ye-Metbank. So kutsho ukuthi lapho it's going to damage i-reputation. Amanye ama-banks would want to be part of that willing buyer, willing seller. So kuza affecta kakhulu and khona lokho it's showing ukuthi i-government yet is not consistent because they are saying willing buyer, willing seller. Then when someone goes in as a willing buyer, they are penalized because sekuthiwa yibo abakhweza ama-rates. So indaba zonezo yizo ezenza ukuthi ama-businesses they wouldn't want even if it's profitable to them to play.
Umnumzana Sandile Dlodlo ofundisa ngokuqhatshwa kwezomnotho uthi ngokuthatha elelinyathelo uhulumende uzama ukuqondisa inkinga esezidalwa ngumkambo ongekho emthethweni eseziphambanisa umnotho welizwe
uhulumende kakho consistent in terms of foreign currency dealings nama foreign currency policies kodwa imbangele ukuthi engabi consistent is because of impact ye parallel market lezinto esithi ngesilungu ngama illicit funds kule mali eziningi ezisuka kumabhanga zihamba kwabantu abahlala ezitradeni bethengisa imali kumbe o-money changer kumbe osiphatheleni so imali zeziyana zingahamba kosiphatheleni osiphatheleni sebeqala uku-influenca kakhulu kumbe uku-influenca ukuthi intengo zihamba njani at the end uhulumende is trying to change policies so that ezame ukucorrecta into i-damage eyenziwa ngu-parallel market ku-economy yeZimbabwe
Unkosikazi Wendy Moyo, umhlali wakoBulawayo, uthi ukumiswa ngesiphangiphangi kwe-inbox kuyabethusa ngoba sebengavuka imali sezitshabalele emabhanga njengalokhu okwenzeka eminyakeni edlulileyo.
Ukuvala okwesiphithiphithi webhenki le-Impact kusithethe singalindelanga njengama-customer, ngoba kusho ukuthi naloba yiphi ibhenki singavala le mali zethu zinyamalala. Njalo futhi lokhu akukutsha kithi eZimbabwe, sikhuluma ngento esaye sayiphila. Sathe sivela sisebenzisa i-plastic money, kunzima ukuthi ubele hard cash. So uvalwa kwebhenki kuyasethuza, uhulumende kazame sibili ukulungisa umnotho welizwe.
Unkosikazi Sipho Mlalazi, okunye njalo oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi leli linyathelo elidanisayo elithethwe nguhulumende ngoba bebencedakala ngohlelo lolu.
I-Impact service isiza kakhulu ngoba nxa sithengisa abantu abaningi imali zabo bese zihlala ku-Impact, besivuma ukuthi lathi basifakele ku-Impact sibe sesisiyazithathela i-cash, njalo ama-charges angkhona aphansi, bekungasikhami kakhulu.
I-RBZ imise ukusebenza kogatsha lokuthumezela abanye imali olwekampani yeSimbisa Brands olwe-Impact, le-Rolling Finance Limited kanye lebhanga ele-Metbank. Amakampani lawa etheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Ibhanga leli libike ukuba ngolwezi womnyaka odluleyo i-Impact ike yaxwayisa ukuba ilungise amaphepha ayo okusebenza ukuze ingaphambani lomthetho, kodwa-ke kuze kufike khathesi ibilokhu ingakakwenzi lokhu. UZulu obesebenzisa i-Impact sephiwe amalanga angamashumi amathathu i-30 days ukuba akhiphe imali zakhe ezikunkampani leyi. Kuthi i-Rolling Finance Limited yona isijeziswe ngokuba kufanele ihlawule inkulungwane zamadola alikhulu lamashumi amabili amadola eMelika, i-$120,000, loba elingana laleyo ngemali yakweleZimbabwe. Ibhanga le-Metbank lona limiswe ekuthengeni loba ekuthengiseni imali yaphandle kwelizwe kanye lokuqhuba inhlelo ezwelizweni leZimbabwe loba ezangaphandle kwelizwe eziphathelane lemali yakwamanye amazwe. Konke lokhu kuvezwe ngusibalukhulu webhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Panonetsa Manguzika, embikweni awethulelwe uZulu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency, ZimStats, basungule uhlelo lwabo lokubala abantu elizweni olwe-census. Bekhuthaza abantu bonke ukubana babe lesineke sokuphatheka kulolu hlelo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Uhlelo lokubalwa kwabantu luqale kahle eMathebeleland North lamhlanje, njalo luqhubeka ngendlela ehlelekileyo. Umqondisi weZimbabwe Statistics Agency eMathebeleland North, uMnumzana Nathan Chikanya, uchaza kabanzi ngohlelo lokubala abantu.
Lolu hlelo luqalise mhlaka 21 April 2022 luzaqhubeka kuze kuyefika umhlaka 30 April 2022. Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu esabelweni seMathebeleland North Province.
Abalwela amalungelo oluntu labantu makhaza bona bathi bakhathazekile kakhulu ngokuphatheka kwabezomvikela abaningi kulolu hlelo. Omunye wabo yisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Ben Moyo.
Yebo, siyazi census siyazi inyaka yonke. This year silokunqinekela ukuba kulokunye ukunuka santungu. Bathiye ababalisi abaningi esikwazile mdabu kuyiba bayenza le exercise. Bafaka i-youth yezanu, bafaka amaphoyisa, faka i-prisons. Ayisibo abantu abasifanele bekwenze lokho. I-worry yami isizinqinekela ngokuthi siyesaba ukuthi ama-figures e-census lawa abantu ibandla elibusayo lingawasebenzisa ukutshintsha ku-limitation exercise, kutshintsha ama-boundaries ethu ama-constituencies. Okwesibili, iBulawayo City Council ehlala i-worried ama-figures abantu abakoBulawayo. Siyazibuza njalo ukuthi lo nyaka kambe uzaba lomehluko kasizuba nemibuzo naleyo ukuthi kambe kubalwe kahle ubulawa iphelele sizibuze futhi ukuthi why ababalisi abayibo i-training yabo ebayenza ukuthi befanele umsebenzi bethiwe phandle.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi ugcizelela kumbono kamoyo.
Yes, sibona nje kulokukhuluma okuningi kulembuzo eminingi elethwa ngabantu ikakhulu mase sikhangele indaba yokwanda kwabezomvikela kulolu hlelo elesensus. Mina ngokwami ngibona ngathi nje kubangelwa yikuthi kuyabe kungachachanga mhlawumbe ekuqaliseni ukuthi kungani uhulumende ekhethe ukuthi mhlawumbe kube nabemilitary abanye bajwayele ukuthi maso kunemihlelo ezinje sibona amateacher engenela sibona nje i-general of civil servants siba khona kodwa maso kuthe kwahanda bona laba abezomvikela kuba lokwethuka ebantwini kuba lokukhuluma nje okunengi okuba khona kodwa ke umlando mina manginanzelela ngibona ngathi umlando siwubisela kuhulumende ukuthi nje ma kusenziwa ama-programs amakhulu kangaka kube lokuchasiselwa ebantwini ukwenzela ukuthi singabi khona i-speculation eningi ngoba indaba lezi zidinga ukuthi kube le public confidence kudinga ukuthi abantu babe nokuzwisisa kungabi lokuchabangelana kungabi lokukhuluma okuningi hayi kodwa ke sikhangelele ukuthi uhlelo lolu uzahamba
ngendlela. Ngemva kweminyaka elithumi uhulumende uba lomlando wokubala abantu ezweni kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kusahluko se-Census and Statistics Act njalo luhlelo olubaluleke kakhulu lapho ababalayo lababalwayo basebenza bebambene ukuze uhulumende ahlele kahle ihlelo zezigaba kulandela impumela ye-Census. Uhlelo lunye olwenziwa ngomnyaka ka-2012 inani labantu eZimbabwe lase ledlula izigidi ezilithumi lantathu 13.1 million. Ulwazi lonke olutholwa ngababalayo luba yimfihlo kahulumende njalo ababalayo abalamvumo yokukhuluma abakuthaphayo. Uhlelo olwe-census yalonyaka oluqale lamhlanje luphela mhla ka-30 Mabasa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yesinkwa eZimbabwe isiphinde yakhuphuka yaya phezu kwamadola amabili eMelika, US$2.27 namhlanje. Incwadi ezicubungula ezomnetho zithi lokhu kungabe kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele kungenxa yempi yeleRussia leleUkraine. Umlando lwezindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni owethulwe ngabapheka isinkwa namhlanje, isinkwa sesithengiswa ngamadola afika amakhulu amathathu lalichumi aweZimbabwe 310 RTGS kulabo abawodayo. Kuthi abathenga izitolo bazathenga ngamadola ngamakhulu amathathu lane 340 RTGS. Ngale intengo kutsho ukuba ngedola leMelika isinkwa sizathengwa ngamadola aphezulu kwamabili $2.27. Isinkwa sohlonzi lwaphezulu siza kuba ngamakhulu amathathu lengxenye 362 RTGS 42 cents loba amadola amabili lengxenye $2.41. Amabhanzi ayingxenye yedazeni azabe esethengwa ngamadola aphose abe mabili $1.83. uZulu weZimbabwe uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngoba iholo lingengezelelwa okufakazwa ngumnumzana Luthule Maphosa.
Yemina ngokubona kwami ngibona ngani ukukhwela kwesinkwa kuzaba yiblog ithi abantu abaningi ebesivele sisehlulwa ukuthenga ilofu ingakakhweli kule price akade vele iyo. So nxa isiphinde yakhwela futhi kuzasithwalisa nzima yesiyazisisa ukuthi kuthiwa hey exchange rate ku-10 ziwile la kubo Ukraine khona ngalo kuyasiaffecta ngapha kodwa okusalayo kuzasithwalisa nzima kakhulu njengezakhamisi.
Osekele lokhu ekhalakhala naye ngokuqonga kwentengo yesinkwa umnumzana Wanda Phiri.
Bakithi kunzima ukuthi uzwe kuthiwa isinkwa sesikhwelile, intengo yayo yesinkwa isikhwelile, yokuthi inani labantu abakwanisa ukuthenga isinkwa ngombono wami lizaba lutshwana. Bakithi mina njengomzali, okunye into engizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa ukhangele ukuthi intengo yesinkwa nxa isikhwela kuyini okunye okulandelayo, because isinkwa thina sisica yinto yokuthi wonke umuntu kumele ayenelise ukuthi akuthole. Nxa intengo yesinkwa isikhwelile kutsho ukuthi kukhona okunye okulandelayo okuza.
Umnumzana Johannes Dube uthi yebo abachola impuphu leflower labo sekubasinda, kodwa phela kumele uhulumende akhangelisise ukukhuphuka kwentengo leni.
Ukukhwela kwesinkwa ngicabanga ukuthi kuzayenza ukuthi ibhizinisi yesinkwa ingakhambi iye phambili, because vele besithengwa nzima isinkwa before. Okunganga ukuthi kathesi njengoba sesikhwelile isinkwa kuza kuba wesi, and abantu bethu ngokuya kwesikhathi bagcina bengasazi ithisi yesinkwa, because we can't afford that $2 esiyiyo now.
Kuviki edluleyo inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe, GMAZ, ivike ukuba ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi yokupheka isinkwa lapho abayithenga khona kuza kwenza labo badlulisele phambili indleko kwabayithengayo. Imizamo yokuthola umbono we-GMAZ umholi walenhlanganiso umnumzana Tafaswa Msarara ehlule, kodwa utshele Studio 7 kunyanga edluleyo ukuba intengo yesinkwa ilakho ukuqansa ngenxa yempi yase-Ukraine lapho eleZimbabwe lithenga khona ingqoloyi. Kusukusela lapho intengo yesinkwa ibilokhu ikhuphuka maviki wonke. Ingcishi ezigubula ezomnotho lezenhlalakahle kaZulu zithi ukukhuphuka kwentengo lokhu kulakho ukwenza ukuba impilo ibe nzima kakhulu kuZulu weZimbabwe, yena ovele ebhekane lenhlupho eziningi. Ziqhubeka lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuba ancedise laye kundlela yokuthenga ingqoloyi ngesinye isilinganiso okubizwa ngokuthi ngama-subsidies ukuze intengo ingakhuphuki ngale ndlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele South Africa ngokungekho emthethweni, kungakhathalekile ngokufuthelana okukhona phakathi kwabamanye amazwe lezizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphele kulelo lizwe. UThiso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma lakwezindaba ngesikhathi sithekelela umngcele weBedbridge, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi uthi kusukela mhlaka 11 usiya ku 18 wabasa kubotshwe izalwane zeZimbabwe eziphose zifike kunkulungwane 1000 ebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni emngceleni weBedbridge kanye lendaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpopo.
People have seen that now there is action, because in the past they were just doing whatever they wanted. They believe in South Africa you can smuggle cigarettes.
Kudala laba bantu besenzela umathanda emgceleni, manje khathesi sifuna ukubatshengisa ukuthi akusadlalwa.
And nothing will happen to you. Now we are saying that time is over.
Uthe uselaye isiphathamandla zomngcele uthi zingavumeli ukungena kwenye amabhasi eZimbabwe esibanjwe kaningi ithwele izalwane zeZimbabwe zingene elizweni ngokungekho emthethweni. Ukungena kwabeZimbabwe laba ngokuningi kwele South Africa kwenzeka ngesikhathi lapho uhulumende weSouth Africa eseqinise isandla ukuzingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ngolwesibili kulezalwane zakwamanye amazwe ezingamakhulu amathathu 300 ezibanjwe eziselizweni ngokungekho emthethweni elokishini leDeepsloot ezimiswe emthethwanindaba kamantshi eRandbank, kanti iningi labo bekuyisizalwane zeZimbabwe. Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi lapho iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule isifiso sokubuyela ekhaya kulandela ukukhandwa lokutshiswa kukamnumzana Elvis Nyathi kusenziwa izalwane zakwele South Africa ebezingela abaselizweni ngokungekho emthethweni. Kwenzakala futhi ngesikhathi lapho sekusanda amaqembu ezalwane zakwele South Africa akhankasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Umcwaningi e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jeff Prompofu utshele Studio 7 ukuthi ziningi kakhulu izizathu ezenza abeZimbabwe laba baqhubeke besiza kwele South Africa loba nje sekuyinkosi.
Ngakho ngithi amaZimbabwe azoqhubeka elwisa ukuthi aze eSouth Africa. Ngemva la ngaphambi kobunzima bonke abazohlangana nabo ngoba nxa bethola ukuthi umkhonomi waseZimbabwe uzima, politiki yaseZimbabwe inzima. Lamathuba empilo eZimbabwe ayatholakali ngokwenzakalayo. Bazozinikela abantu ba chaphekele umngcele ngamaqhinga wonke besiza ngapha eSouth Africa.
Ngeviki ephelileyo izalwane zeZimbabwe ebesemthandazweni wesikhumbuzo sikaMuyi uNyathi zalile ukuzwa inkulumo yommeli weZimbabwe eSouth Africa besithi ukwehluleka ukubusa kuhle kwahulumende weZimbabwe yikho sekwenze izinkulungwane zayagcwala emazweni. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi kusemandleni kahulumende weZimbabwe ukwenza isimo sezomnotho silunge ukuze izizalwane zeZimbabwe zingabalekeli kwamanye amazwe.
Uhulumende wakithi nje kumele alungise i-currency question, alungise i-trust ku-currency. I-currency question nxa ingalungiswanga akeke umnotho ulunge, and manje ngabe kuyavunyelwa i-multi-currency regime njengakuqala, abantu baphinde baqala uku-trade futhi.
Usenjalo sekuqhamuke okunye njalo okufuthelana phakathi kwezalwane zakule South Africa leza kwamanye amazwe elokishini le-Clip Town eSoweto ngemva kokufa kwesizalwane sakwele South Africa esidutshulwe ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwamanye amazwe eselizweni ngokungekho emthethweni. Kusasa kukhangelelwe ukuthi ukufuthelana lokhu kube kukhulu emthethwandaba kamantshi eRandberg ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa ezisikhombisa ezetheswa icala lokubulala uMnumzana Elvis Nyathi zimiswa emthethwandaba zizocela ukuhlawula imali yebail ezakwenza icala lithethwe bephandle kwentolongo. Mayisulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo aseyihlezeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane umelana lehlupho ababhekane lazo empilweni. Uyathokozela emalokishini achiyeneyo aweGoli kwele South Africa lapho kulabanye abantu abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula olenhloso yokuxotshisa abokuza abangela amaphepha aqondileyo kulelo lizwe. Umqondisi womkhankaso lo uMhlahla Lakhisa Dlamini utshele umsakazo we-SABC namhla ukubana abokuza benza ubugebengu, ubusela lokuthengisa izidakamizwa. Ngakho-ke uthi sesifikile isikhathi sokuthi baphume baphele kulelo lizwe. Sebedlela evalweni yabaningi abajabuka eZimbabwe kulandela ukubulawa kukaMnumzana Elvis Nyathi kanye lokuxhokozela osokuqale kwamanye amalokishi aweSoweto. Kumele kwenziweni ukuze abantu bokuze bengahlukumezwa izizalwane zakwele South Africa? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube wa Studio 7 xoxele uMnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe kodwa-ke osehlale okwesikhathi eside ekwele South Africa. Elo uMnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF.
Ngibona nje ukuthi kuzehlisa kwabaholi bethu baseZimbabwe bazehlise bazokhuluma nabe-South Africa ngaphandle kwe-pride. Lokho kuzavula indlela yokuthi uphume isixazululo. Ngemva kwalokho abazame labo ukuthi behlise umthwalo olapha e-South Africa ngoba abantu vele kusobala ukuthi ekhaya bayakuthanda, ingakho ubona every holiday they are going back home showing ukuthi bayafuna ukuba sekhaya. Kodwa-ke ngenxa yokuthi isitimu ekhaya ngale kasilungisekanga, so abaholi abazame ukuthi bazehlise baphinde bephungule umthwalo njalo futhi bavumele ukhetho olukhululekileyo, free and fair, kungabi nazo lezi zinto ezigcina sezigalisa emuva njalo futhi bengabi nodlame kulabo abantu ababe bephikisana la. Bezama ukuthi baphushe i-democracy. Siyabonga.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Kholide. Akungeni khona possible sizwe ukuthi ungathini ngodaba lolu.
Udlame lolu olutholakala lusenzakala e-South Africa alulani lokuthi uhulumende weZimbabwe kumbe uhulumende we-South Africa kutheni. Kuloku kuphathisa okukhulu okwenza ngokuthi kona sina njengabantu especially kathi nxa sikhuluma abantu baseSouth Africa bacabanga njani, babona njani izinto, bazwisisa njani. Okuyinto sokumele kube ngumlando kakhulu kakhulu okahulumende weSouth Africa ukwenza lokho kuthi i-culturalization, ukuthi abantu sibezathu bana njengabantu abansundu ama-Africans siphila njani sonke ndawonye. Ngisisho lokhu ngoba kulobudlelwano obukhulu esibanziyo obaqala kudala kusukela kubokhokho bethu ilizwekazi lele le-Afrika lingakabi divided njengalokhu esilakho lokuhlola amabhoda hlola bo-South Africa Zimbabwe Botswana nani
ubona zani umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli Cyril Ramaphosa balakho yini ukuthi bahlale phansi bekhulume ngodaba lolu njalo ngaphumani khona
balakho sibili ukuthi bahlale phansi bese vele sekukhangelela ukuthi phela sizwe izwi elizophuma khona ngale noma nje sizokuthiwa kade bexoxa nje ngocingo concerning indaba yokuthi abantu babulalana angubeke kucaca ukuthi okokuqala asikasani nakho ukuthi noma ngabe abantu bathukuthele kanjani ukubulala abanye akusona isixazululo bafowethu ngoba isusasa laziwa kusasa wona ama-South Africans kungenzeka lawo balekele phela kithi kodwa ke ukubulala akube yinto nje engafakwa phakathi kodwa ke kulokuqiniso nje obokuthi njengokuthi thina abayise ku-ground lapha siyaku-understand ukuthi kwenzakalani lana and siyakwazi ukuthi labanye abafowethu bayathinteka ezigamekweni ezingekho right kodwa futhi besebenzisana nabakhona lapha ngoba into yaqala ukuthi abantu abakho wena uqobo lakho dube ungabelambili uyabathola belimazele besilwa what more nxa sokulo mntwana kamahlelwane so into yaqala leyo kumele ukuthi abaphathi bethu bezame ukuthi bakulungise kodwa ke njengoba vele sekulomonakalo sekulenxusunxuswe nje besicela umongameli nasebenzisana nabo noma ngi-foreign minister azama ukuthi mhlawumbe afonele ulokhuzana u-foreign minister waba okanye umongameli afonele umongameli wangapha kuxoxiswane kube le ndlela ezokwenza ukuthi abantu bonke bafundiseke i-South Africa yonke on the ground bekwazi ukuthi bahlalisane nabanye bebekwazi futhi ukubulala akusoze kwafa kwaba isixazululo
kodwa ke golide ngasikhangela siya phambili ubona zani kuyenzakala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nomongameli Cyril Ramaphosa babambane babonisane ngodaba lolu kungela kuxokozela khona
sivele nje sisazi uba ngomakhelwane singabantu singathi singabantu bakho so kuqakathekile sibibana omongameli laba bebabili behlale phansi bebonisane ukukhuthaza ukubana laba abeSouth Africa abatshengise ukubana into abayenzayo nxa bebebhizi bebulala abafowabo bathi pho kuzala mgomoni so ye kuqakathekile sibili ubana ubaba uRamaphosa lobaba uMnangagwa bake behlale phansi bebonisane ubana into engabanzi kanjanilele ngoba ndiyabona udaba lolu olwe-xenophobia olwenzakalayo eSouth Africa kathesi asodaba osoluthinta eZimbabwe kuphela luthinta nezizalwane zamanye amazwe sibonile izizalwane zeMozambique izizalwane zeNigeria lamanye amazwe atshiyetshiyeneyo iPakistan Somalia lakonke lokhu so yinto esiyinto esingabanjwa ngamazwe amaningi
abantu bakithi nabo futhi bayekele ukuthi bebekhuluma izinto ozizwa kahle ukuthi lezi zinto zizabhebhezela udlame ngoba sinokuzwa ngempela abantu besenza ama-audio abanye besenza ama-video ngiyacabanga ukuthi umuntu nxa ebona ukuthi into mhlawumbe akanakho angakutsho ayekelele abaholi bezama ukuthi babhule umlilo ngoba kusizana ukuthi kuthi kubhule umlilo umuntu aqhamuke futhi noparafin noma nopetrol azobasela lowo mlilo ukhuphuke ngamandla ngoba sikhuluma nje sizwile kuthiwa laba abantu balungiselela ukuthi bangene ibhro laphana esikholelwa ukuthi nxa kuliqiniso ngempela kuzalimala abanunyazwa abantu abaningi besicela ngempela abaholi basukume ngokushesha uma ngabe ngempela abangabaholi bethu abastandard
lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe osehlala kwele South Africa elo mnumzana Joseph Chuma weZANU-PF bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 silukubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupracitus Jeremiah Nsitias dibaneni njalo ngo-56 kusasa ekuseni abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.